ngokulwendwe inkazathu iParliament iyachitheka kusasa. Kuthi ukuthi thina njengama MPs sesiyela lapho esavela khona ebantwini. Sesiyadinga isupport njengayizolo. Ngakho ke as from tomorrow, mhla ka 28 June, iParliament isiye ekugcineni. Sesimelele ukuthi siqalise njalo ukuyabhalisa ukuthi sifuna ukukhankasa ukuthi abantu besivotele. Uzambuza ukuthi njengoba selithe labuya ekugcineni komsebenzi weParliament, i-election inini? Nge-constitution, umuntu osela ngelanga le-election ngu-president. Usethe walifaka mhla ka 31. But thina samkhumbuza ukuthi akwazi singakazami ukubumba uhulumende wenkazathu. Savumelana ukuthi kulezinto esimele sizenze singakangeni kwi-election. Iminyaka yonke lebeloko sizama iZANU-PF isala i-election ezayenza ukuthi kungabi lokudlwangudlwangu esithi ngesikhiwa i-violence, amaphepha engathathi amacheli kakhulu kahulumende. I-TV la isivumela ukuthi thina sikhulumele ngesiZulu. Okwakhathesi konke lokhu kwenziwa iZANU thina sivalelwa phandle, phandle kwakho kuphela ngosiphilizi njengoba ngikhuluma ngisenzayo.
Mnumzana Ngwenya, ungathini wena ngalolu daba? Uyakubone kusenziwani kwamanye amazwe nxa kuyikuthi sokule simo esifanayo?
Iqiniso ukuthi kwamanye amazwe akudake kwenzakale ukuthi iParliament iyadizovwa isuka ukuthi sivumelane si-general political agreement, ngoba iParliament vele iyabe ingene okusemthethweni. IParliament yethu thina yangeniswa ngenxa yengxabano, ukuthi kuthi nxa kwakwenzakala ukuthi ngo-2008 amalunga eParliament akhethwe abe khona ngo-April, May, kodwa kuqede kumbe 6-7 months iParliament ingakahlali. Engubanya ukuthi asifanelanga sihlupheke ngakho ukuthi kanti iParliament izavalwa na kumbe yasezikayiso zidizove. Into ekhona ukuguqula imithetho eqondane lokhetho yinto eyayivele ifanele iqakathekiswe engazanga yenziwe. Sokuzahluphayo ukuthi sibone ukuthi nxa amalunga eParliament asengasekho sebuyile kuma-constituency seyakhankasa, imithetho le engaguqulwanga awusuze kwenzakale ukuthi iguqulwe yi-cabinet kumbe ngama-presidential powers. So yikho sisithi khona iZANU-PF yenza kwaba le-constitutional crisis, ngoba kayivumanga ukuthi kuguqulwe imithetho yesikhathi sisesekhona.
Ngangaqala ngokuqala ukuthi ngichasise ukuthi sisuka lapha siyanga. Okwakusasa nje siya kuma-provincial capital, ku-capital ye-province. Thina sila kuyeGwanda, abemathinothi ngiyabona baza kuya eLupani, abemasingo labemasingo. Sisiyabhalisa ukuthi singifuna ukungena ekugedo. Sibhalisa ngaphansi kwamaphathi labazimele bodwa labebhalisa ukuthi bafuna ukuthi bangene. Singaqeda lapho laba abaphumeleleyo sebezangena phakathi kwesithaba, phakathi kwabantu bedinga usekelo, bebatshela abantu ukuthi singakhetha sizayenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Labantu buza imibuzo. Yikho umkhankaso uzaqalisa nje nxa sesikhethiwe ukuthi sesingabantu abangadingi ukusapotwa ngabantu. Sikwenza lokhu siyabasimelele ukuthi khona sibe lazi ilanga lokukhetha. IZANU kayifuni ukuthi igcwalise njengoba ethilo ubaba uNgwenya. Siloko sidoniselana ngalokhu. Kuthe sebesemaphuto eMozambique, inkulumo le yabuya phakathi kwenkokheli ze-SADC. Okwakhathesi uthina masasehambile khona ngale wayethula udaba kumajaji.
Mnumzana Ngwenya, ungasigqibela lingxoxo ngokusichasisela ukuthi ukungabi khona kukamongameli Mgabe elizweni kungabe kungaphambanisa okumele kugqitshwe kathesi?
Iqiniso yokuthi nxa sikhangele ukungabi khona komongameli welizwe kule nkinga, ngoba yisikhathi sokuthi yena iqembu lakhe leZANU-PF likhetha abameli balwa i-nomination akekho. Yiviki le ekhunywa ukuthi iParliament izadizova akekho. Yona le viki ekhulunywa ukuthi i-constitutional court ifanele ithathe isinqumo iqondane lelanga lekhetho akekho. So usuthi yena ufuna vele kube le-constitutional crisis. Yikho mina ngifuna ukugqiba ngisithi khona nxa umthetho ukuthi iParliament ibe khona kumbe ingabi khona ungabhalwanga ngesandla sikankulunkulu, ibhalwa ematsheni. Umthetho wakhona ufanele uguqulwe, kwenzele ukuthi abameli beParliament babe lethuwa lokuhlala bagicula imithetho yonke iIPA criminal codification i-broadcast authority yonke imithetho enze ukuthi ukhetho lube lokhula iParliament efakwe futhi ngabantu thina bakabayenzile basibuze thina abantu amaparliamentarians abuyele eParliament ayeguqula le mithetho yikho-ke sizakhuluma kukhetho olutsha olwe-election ngokuSeptemba ngo-October ukuthi ilungelo lethu lifuthiswe.